UChalumane we-Public Service Commission mayebika lokho ubecindezela isivumelwano esasivele saba khona ngoJanuwari kusukela ekuthini ngo-April kwakuzakhwezwa imali. Kathi-ke isivumelwano sa-April sithathwa nje sithathwa phezu kokuthi uhulumende yena uthi uzabuya njalo akhangele iholo lezisebenzi ngoJuni. Kakusiyo nto-ke entsha esivele singayikhangeleli ukuthi thina isiqumbaqumbe kumbe isenze sibe ngokukhangelela okutsha. Thina ebesingokukhangelela okutsha yikukhwezwa kwemali dathesi, hathi ngoJuni, njengoba sasijule ukuthi uJuni uzavele abe khatshana.
Likuyini elikukhangeleleyo ukuthi ingqi kuyini elikuphiwa nguhulumende kukhona elakuvumelanayo?
Esasikuvumelene ukuthi sizakhangela ukuthi ukukhwela kwezimo sempahla zeZimbabwe kanye lezinto esizisebenzisayo siyabe sinjani. Ngakho kwakuza kuthiwa ngoJuni lowo kukhwezwe imali. Kodwa thina esakutshoya nxa sasivala idale le-negotiation sathi thina hathi uhulumende akumelanga ukuthi azovuwa amasalabizi ngoJuni, kumele awavuye phose ngenyanga zonke zilandelayo. So okukhona kathesi ngekhona lokuthi uhulumende-ke ubuye nje wacindezela umkhumbulo wakhe, kazange abuye athathe imikhumbulo sasimphiwe kona thina ukuthi imali ezisebenzi kusathi kuJuni lalo kungasila muntu ophilayo.
Intengo yempahla isikhwelile njalo kuningi okwenzakalayo elizweni lapho abantu bathi imali yabo ayiseneli okuningi. Ubona kuvunyelwana kuhle lapha?
Sesilobele uhulumende ngaphansi kwedale le-APEX le-NJMC ukuthi kalihlangane masinyane edale le-NJMC lihluzisise okusenzakala. Ngaleyo ndlela-ke okutsho ukuthi uhulumende sesikhangele ukuthi aphendule atsho ukuthi angahlangana lezisebenzi zakhe nini. Okathesi-ke kakaphenduli, kodwa thina sesimtshengisele ukuthi lokhuya okukaJuni akuphilisi muntu kuhle. Naye siyakhangela masinyane kathesi ukuthi kuyini esingakwenza masinyane kuncedisa izisebenzi ukuba zibe zisiye emsebenzini ziqinile njalo.